kukhona lapho sizibuthi bokuqala sisindene phakathi kwesikhathi somqando siyananzelela ukuthi umkhuhlane uyamemetheka kakhulu njalo kwesibili siyananzelela ukuthi ukuvula komkhonomi ukuthi abantu babuyele kuyathengisa abantu babuyele njalo edrobheni kube lokuhambahamba okwenzakalayo khonokho kungenza ukuthi sesivula-ke isivalo esizaba sikhulu kakhulu endabeni le COVID-19 zokuthi abantu begcine bethola leli gcikwane kula bantu ababuyayo abaningi abanye abangangeni ngendlela esemthethweni bevela eBotswana labanye njalo bevela ngale South Africa bayangena kungabi lo muntu okwaziyo ukuthi sebengeni bebehambe sezimotini zabo kuyingozi kakhulu lokhu ngenxa yokuthi babe bengatheswanga njalo bethole umkhuhlane beyolesa ebantwini
ngibone ngala bantu bazivikela yini ukugqoka okwamamaski lawa okuvala amakhala lemilomo
abanye abantu bayakwenza kodwa abaningi bagqoka nxa bebona amapholisi ngathi abanye abantu bagqokela amamaski amapholisi ngamapholisa engasekho uyabona ukuthi umuntu uyabe imaski liyane siyefili singaphansi kwamakhala kwezinye isikhathi azayifakela ngaphansi komlomo njalo siyananzelela ukuthi lokhu ukuthi abantu ade bethengisela esenza ama-demonstration lokunye yebo kuyayenza ukuthi abantu bengasayenzi ukuthi baphane inani lokuthi omnyaka ekhashana kulomunye khonokho ukuthi ukuthi ngabe ngezinye izinto njalo ezenza uhleli igcikwane libe khona njalo silandelele ukuthi imidwende eminyeni abantu abasemabhenki ilokhu iminingi abantu beminyana imidwende yabantu abalayinela iphuphu iningi ngakho zonke izinto lezi zizayenza ukuthi leli gcikwane lingene libe ngaphakathi komuzi wangithi lapha kobulawa.